isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngukeyino Gunede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sina salela bophansi, zayenzi kukas, vasikatet, imali ya siipiwa nga hizana. Imali ya vila kusupplementary budget. Number two, imali le sitete as a private loan. Asoma imali ufana siipatal, isia ku housing. Akusasa lema hotele. Number three, sivumele lumala nga uteti imali, fane lupatal. Esiti pay back demand.
Amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 eyavela kuhulumende hathi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amaskendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amaskendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangasayenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amaskendi lawa.
Namhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenetha ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, selize lavuma ukuba amalunga alo edale lephalamende emukele izikwelede zamadola azinkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika, $40,000, kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba, amalunga edale lephalamende awe-CCC bathi loba nje uzule ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lephalamende awe-CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangamelanga siyithathe njengama-MPs. Kodwa-ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangikhona yavelela ngaphi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama-citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani. Lesihlangana lakho njengama-MPs. Ngoba u-MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe u-MP wabo ngoba yibo babe bemfakile. Ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrusta. But esihlangana lakho nxa sisifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edale lephalamende ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ephalamende ukuze babhadalele imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke siclarify ama-members of parliament yethu kubana bangena njani ku-loan process yama 40,000 ngoba njengathi yasikhulumile umongameli kunithi thina sosayenza compromise kundaba ze-integrity ukubana imali zisetshenziswa njani. Yikho sina sihlalela bophansi zayenza i-caucus vasicatshethi imali eyasiyiphiwa ngayizana imali eyavela kusupplementary budget Number two, imali le sithethe as a private loan. Aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing, asahlale ema hotel. Number three, sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile parliament umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba MP amele abantu ngokugcweleyo, zikhona izinto kumele abe lazo. Number one, nxa eseHarare la kumele abe lehofisi, abe nomuntu osebenza ehofisini oyabe ebhala amaripoti akhe sezani ecollector ama-act of parliament lana ewafaka lapha esithi ukhonazi MP ilokuzenu i-agenda yanamhlanje nayo i-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje, kusuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube lehhofisi. Kathesi mina ihhofisi ngilayo ngiyayirentile ikhona nefenitsha yami ngazithekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube oyebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC ngabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu wedale lephalamende umnumzana Kenneth Shokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngozibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokumamanzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika, i-$14.2 billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas, and for each priority areas we've got specific objectives and deliver.
Okuqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise baphendule, siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ulenjongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemitshina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswele amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transformer akhona kuthiwa ayadura, anginafikanga khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, kubiswe bekuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe. Ibulala inotho yelizwe layo, ibhajethi yangkhona iyabivelela ngaphi nxathi yabethu lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthedle abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa kubikwa usibonile ngwenya.
Then the other thing they see a proposal yokuthi when we saw e folite lethe fidelity lapha ama charges and costs of ama certificates kuhle ukuthiwe khona phansi. Then if it delivery siba yiyo dispersayo to the relevant ministries and authorities, because the process yangona is really cumbersome. Ngasambe mines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor uye ku fifth floor from one office to another usukela phana uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably efidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nangisela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano unqobi zitha zitha uchaze ukuba imali devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwabathukubhadala amastendi bathi kuba kubese kusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1 is to 1, 1 is to 15. Then bangasenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans ngenyanga edlileyo ekaLwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama-midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe, abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamathumi amahlanu lanye ekhulwini 51.4%, kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamathumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele gcibili njengokukhangelela lokho besikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingela qiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiya.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi engitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwabonakala ukuthi hhayi sebewile, bawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangela ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonokho kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasiseli.
Angithi kungathi kuphonguka ngumthetho we-Georgia kuphela abawufakayo. Angithi i-Georgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low state. Yikho-ke ibona bebevele benokumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxaba umuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokhela kufanele kubuyelwe futhi kuyekuncinciswana.
Umthetho wona lo ungaba ngumthetho wokuthi ube ngumgoqo, ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyelanini futhi ngemva kwenyanga ezimbili, asimgoqo yini wona lo?
Kuyiwo sibili. Ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo, ngathi bayasolasolana bayawusola, ngingazi ukuthi bazawuphuma lani. Aluba ngabe uwinile uwo wokha bezangakuze bawukhu kodwa khathesi ngibona ngathi bazamele abake bawukhangele bake beme kanane ngoba akukhongokunye lapho kwinto okungazwakaliwe.
Uwokha abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngama-Republicans besithi kumbe abantu abamnyama bazaphonga ukuyavota ngoba ngumuntu onsundu. Kambe yikho kubadlisileyo yini ukufaka umuntu onjengowokha?
Lokhana lapho kusuke kwangathi uyabadina kakhulu ngoba layo ndoda wangikhona engxa yokungathi bekungathi kuyamangalisa engxa engabafaka mina kulo muntu bafake yena engiwangayoza kwenza ngco.
Sokuyiwa ngaphi uManqoba uWarnock usezahlala okweminyaka emingaki esesihlalweni soneso?
UWarnock ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka kumbe iminyaka emibili. Khathesi usengena ukungena-ke ngoba i-elections zabo bezikhona khathesi ezikasen ezesenate kutho ukuthi usezahamba i-city yethu kodwa-ke uza ukuthi phakathi laphakathi laphana aphinde abuyele ancintise aphele i-city yethu.
Impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani?
Ama-Republicans ahlathula afanana nje lenja yami le anefaka umsila ngaphansi kwemlenze athula sibili kwathi tu ngoba kade sowakhangela ukuthi azathini abazazange bakommente bathule bahle baswaba basobele.
Abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans lokhu enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona.
Liqiniso, liqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi kwaya befaka bona uWalker lam ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisa abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela.
Mnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseTexas khonapha kwele Melika. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu use-Washington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kweleZimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi lumhlangano waqoqwa nguhulumende weleMelika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamathumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe athiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka, njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli weleMelika uDonald Trump lobuqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso ye-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kwele Bhilithane.
indoda nje evela eKhezi, yazalelwa eKhezi, ngakhulela kokulawayo, and then nje ngomumo welizwe sacina sesilapha eNdlane.
Singathi wabuya nini khona ngapho ke eBiletan?
Lapha ngabuya ngo-2001 sesigugele khona.
Ye, kunjani khona ngapho usebenza umsebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini?
Hayi, kusebenzeka, kuyasebenzeka nje kodwa ke kuyasetshenzwa lapha kufuna indoda elivile. Hayi, mina ke ngikhona apha kweze health. Ngiwunesi, I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi sule sikhathi sibili ufikile khonapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekane lakho ekhaya nxa wakungunesi ngaleso sikhathi?
Kuyasebenzeka lapha, kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakhona kungaba nzima. I mean, siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because iinkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga, sizabe sinenqingi zakhonapho.
Ye, sizwa kuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwani, he? Kunjalo?
Hayi, ilokhuzeni. Into le iyahlupha, akunaza kuhola ngengwani lapha. The cost of living inzima, into ziyadura la. Ingena ngaphi iphuma ngayo. So, hayi, ayikho le. Kuyasetshenzwa lapha, nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza, akula sikhathi sokudlala.
Ye, singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho, uyawuthakazelela kumbe kunjani, kunzima kanganani lezinto ezinjalo, kusitshele khonapho.
Umsebenzi alright, ngiyawukholisa. Mina ngu-mental health, so singathi every day is different. Kodwa ama-challenges akhona maningi njengoba abantu bekwazi ukuthi siselizweni elingayisilo lethu. Kwesinye isikhathi uvanjululo luba khona, kodwa-ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela, ngoba anything uyaba senkathazweni la. Njengoba ngisitsho ukuthi nje uyaba uselizweni elingayisilo lakho, so kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo, njalo uhlale unobuntu. Abantu bakithi, abantu abamnyama abaningi balobuntu, kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyi, because kumele uhlale ule empathy leyana.
Ye, abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya. Kunzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili, ukuthumeza okuthumelayo into ezinjani?
Ingxaki esisuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonela ethi akumfakele okuyi-£50, yazi okuyi-£50 kwakhona kunzima ndalo ukuthola kahle. Kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili, nxa kukhona siyasiza. Siyasiza here and there. Kodwa-ke imali yakho nenzima ukutholakala la.
Ye, phosela ukugcina amabhayisi.
Siyajabula kakhulu ukuba ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora, so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya, ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu, kusenza sijabule kakhulu. Ngamafithane nje ngiyabonga i-opportunity yena leyi, and sengathi kungakhula abantu balalele baqoqe, thuthukisane, sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kwele Biletane, besixoxa laye ese-Newcastle upon Tyne.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyami indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eLespain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penal shootouts. Kukanti eLespain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba weMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lwesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichaze kakhulu abafana beMorocco, ikakhulu oziyethi laphana. And ngingazibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama-penalty laphana. A veteran football, in history of world football.
Imidlalo le isijabulisa nabesifazane, omunye wabo ngu-Agnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngisapotayo. Angikhethi team, akubona njengayizolo ngithabe kakhulu, iSpain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhaba?
Ye, babekhona sibili banekanti amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba ecima. Sho ngale babelayitha ama-generator sebe siyabukela khona ngahle.
Ebhaba?
Yeye, mina vele ngithengisa khona ngahle. Sho abanye babebuya sebebuya kimi nje sisho. Bukela la mina ngithengise ngikuthengisa.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnumzana Albert Mhlanga inkokeli kubandla le Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubhede uthi ukuthi le ezawina yiphi. Ngoba ibhola kuyakufanela abaye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithole imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokucina. Into futhi enginazeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goals sibili ade ngiwabona uze kuthiwe enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uze kuthiwe hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathandayo ukubhethela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabonakude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhethela ibhola wadliwa.
Hayi, ibhola limbulele futhi asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesi-3 bangitshaya imali yonke yaphela mna. Mana njengisa ifriji le-plasma, ngirikhave imali yami ebhoreni. Abambasa futhi singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora lambo asalibukeli, selibukele ebhawa, nisela TV. Ifriji asela mazi okunatha kanjalo.
Ubangani Sibanda laye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhola wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi ngibhejabheje lapha mede ngatholathola ngoba ngicina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengiswa kwami le imoto vele ngangitshethi ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje uyisoka bhethi nisithi hayi mana ngizama ukuthi ngingezelele lokho yimali. Hhayi, amathingwa ngijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kuthi iBrazil laphana against iCameroon. Lespain against lokuzini iJapan. Azangikhipha zangijayelela phansi. Hayi,
isigaba sesithathu salimdlalo wama-quarter finals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia ezinqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina, ngomgqibelo iMorocco ihlangana lePortugal, bese kusithi England inqikelane leFrance. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama-quarter finals kumncintiswano wamazwe omhlaba owe-World Cup oqhutshelwa kwele Qatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.